abakade betshengisela laba abagoqela amalungu enhlanganiso ye-Operation Dudula sisonke People's Forum lezinye bafike emaofisini kaRamaphosa becula begida njalo bememeza besithi akabatshele ukuthi bazohamba nini abantu bokuza abaselizweni ngokungekho emthethweni. Omunye wabaqoqela okutshengisela uMnumzana Freeman Bengu wedeza uhulumende kaRamaphosa umlando wokwekela abantu bokuza bengena santando elizweni bezenzela umathanda.
Ama-South Africans athi ane-problem nge-issue yama-foreigners, abantu abazwa ngaphandle. Sicelile u-government, sifakile i-memorandum ukuthi u-government alentuzane ayenze i-state of emergency. Ayenze i-state of emergency la e-South Africa. Abiza amasoja azokuncedisa ngathis thing.
Omunye wabebetshengisela wethi sezizalwane zakwamanye amazwe umlando wokubangela inhlupho zonke ezibhekanele South Africa kwezomnotho lenhlalo kazulu. UMnumzana Nkazimulo Dlomo wenhlanganiso yabatshayeli bamaroli e-All Truck Drivers Foundation uthi umsebenzi wonke wokutshayela amaroli usuthethwe ngabantu bokuza.
No, asiyilwi nawo abafowethu singama-African but silwa ne-corruption. Umthetho ukhona and umthetho kumele usebenze ubhalwe yibo lapho ubhalwe. But the way wenzeka ngakhona ubona ukuthi awusebenzi because uthola ukuthi masifika la lo muntu akanawo nanamaphepha ukuthi angena eSouth Africa bakula eSouth Africa. Kuluma umuntu odriver.
Unkosazana Zandile Dabula owenhlanganiso ye-Operation Dudula laye obekulokhu kutshengisela uphikile ukuthi ukutshengisela kwabo lokhu yisenzo sokucwasa ngobuzwe.
Sifuna i-mass deportation, sifuna ukuthi abantu ba like abasebenze babe prioritized kuwo wonke lama healthcare centers ey'kolweni abantwana sasenabantwana khona manje sisabalwele ey'kolweni because abanayi-base kodwa abantu bangaphandle bakhona ey'kolweni bayafunda it's business as usual.
Ukutshengisela lokhu kuza ngesikhathi ukuyanga lokusilela komsebenzi kusanda kwele South Africa. Kuza njalo ngesikhathi lapho sekusela amaviki ambalwa ukuthi izizalwane zeZimbabwe eziphose zifike izinkulungwane ezingamakhulu amabili zixotshwe elizweni ngemva kokuba uhulumende alile ukwengezelela isikhathi samaphemiti abo. Eminyakeni edluleyo kube nezehlakalo eziningi zokuqhamuka kodlakela lwe-xenophobia, izizalwane zakwele South Africa zisethesa ezakwamanye amazwe umlando wokubathathela imisebenzi yokudala amacala. UMongameli Ramaphosa akaphumanga ukuthatha izikhalazo zabebetshengisela laba, kanti ke bona bathembise ukuthi bazophinda babuye futhi. Kodwa ngaphambilini uMongameli Ramaphosa ubeke waxwayisa abatshengiselayo laba ukuthi bakwenze ngokuthula, hatshi ukugcina sebedala udlakela lwe-xenophobia. Izizalwane zeZimbabwe zona zithi akusizi ukutshotshozela ukuthi baxotshwe kwele South Africa isimo esabasusa eZimbabwe singakalungiswa. Ngimele 7 ePretoria kwele South Africa ngimuthuso Khumalo.